ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 28 ngwabakazi 2018 ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wekhansili, nxa sithi umhlangano wekhansili sithi umhlangano wokuqala wamakhansilazi uthewa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngumeya.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamhla uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBritane, eleMelika, leleGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho. Kunezisebenzi ze-GMB ezine ezisebenzela e-Lion's Den ezibikwa zifele emsebenzini lamhlanje ngemva kokudubuka okwenzakale eziphaleni lezi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ikhansili yakoBulawayo isilungiselela ukufungisa amakhansila anqobe kukhetho lwalonyaka olwenziwe ngenyanga edluleyo. Lokhu kukhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu yona le iviki. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le koBulawayo.
Ngemva kokufungiswa kwala makhansila onake ayabe esekhangelelwe ukukhetha umeya wakoBulawayo kanye lomsekeli wakhe, okulapho iningi lezakhamizi eziveza ukukhathazeka kwazo ngokuthi leli dolobho lizakhokhelwa ngubani. Isikhulumeli sekhansili yaleli dolobho, unkosikazi Nesisa Mpofu, ugcizelela ukuthi ngempela sebeqalile amalungiselelo omkhosi wokufungisa amakhansila ngolwesihlanu, echasisa ukuthi ngubani okhetha umeya uma kulandelwa isisekelo sombuso.
Cetisa ukukhetha umeya, singathi it's in terms of section 103 of the Urban Councils Act, chapter 29:15, siubala njalo lomthetho section 277(2) of the Constitution of Zimbabwe, unumber 20 of 2013. Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wekhansili, nxa sithi umhlangano wekhansili sithi umhlangano wokuqala wamakhansilazi uthewa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngumeya, bekhethe futhi omunye ozaba ngu-deputy mayor. Siyananzelela ukuthi emhlanganweni lowo ukhansela oyi-one ule vote eyi-one.
Ethi zikhona iziphathamandla zekhansili ezithile ezingena lumhlangano kodwa azivoti, kuvota amakhansila kuphela.
UPA uyabe phakathi kumhlangano who's the provincial administrator ngavoti. Uya chair umhlangano kumbe singathi ngo obamba umhlangano lo in terms of ama proceedings. Bese silandelela futhi uthi town clerk uyabe khona kulumhlangano, phinde kube lo chamber secretary osingathi nguye oncedisayo owe council management xa siyenza ama meetings. Uzabe ekhona encedisa ngama logistics njalo ethatha i record of izinto ezenzakalayo. So chamber secretary provides secretarial service to these meetings but is not an active participant. Njalo lo town clerk does not vote for the mayor.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzwana Cetshwayo Sithole uveza ukuphatheka kubi ngokwenzakalayo.
Idolobho lengathi sidlala ngukhomishina kodwa lokho abacotshwa ngakho ubuhlungu esiyibobona ngabantu abangasoba koBulawayo ukuthi vele bazasimela bemi ngayiphi indlela, yebo ngaba yivoti, but siyacela ukuthi lelo bandla elikhethiweyo ukuthi lisikhokhelele uBulawayo likhumbule ukuthi abaphatha izifundo ezinkulu kufanele kube ngabantu abadabuka khonapha, ngoba umeya nguye ohlala kukomiti ye-development, ngiyohlala ku committee futhi eyiyo ekhetha labantu eqhatsha labantu ama professional sibona nje ukuthi i displacement yethu thina njengabantu bamathwele especially abantu bakobulawayo lokho iqhubeka siya phambili regardless ukuthi ubani okhona as long as kufakwa abantu abang
evumelana lo sithole isakhamuzi sakobulawayo umnumzana MacLeod Chawe uthi okwenzakala ekhansilini akumjabulisi.
Well, ukugcotshwa kwabo councilor bakobulawayo kuhle kodwa ke into eyiyona esingayizwisisiyo thina ikuthi abantu bakobulawayo bathethe abantu abangalala zindlu kobulawayo abangamalodger baza sikhokhela bathini bona labo bantu njalo labo bantu abanjalo ayisibo bantu be-region yonale bazazinjani izinto zakobulawayo. Into eyenziwe ngabantu laba be-MDC ukusifakela abantu abangayisibo bala lezani ngokwayo zangikwenze khona. This is nonsense.
Umanyano wamabandla aku-MDC Alliance athethe zonke izihlalo ze-council yakobulawayo ezingamachumi amabili lasificamunwemunye njalo yibo abazazikhethela umeya abamfunayo phakathi kwabo. Imibiko esithe yafika kuZulu ikhomba ukuba kulabanqobayo abangasuki kobulawayo abathi bafuna leso sikhundla okusolwa nguZulu kanye lamanye amalunga amabandla e-MDC Alliance angamakhansila ale ukuba amagama abo alotshwe ngoba kungadala umsindo. Abanye bamakhansila babikwa belamacala kuthi abanye bavele abahlali kobulawayo. Ukhansila owanqoba kuward 3 okhangasela ukuba ngumsekeli kameya uThinashe Khambarima ubhekane lecala elisedale lesikwelede sekhampani kaloliwe i-NRZ esedlula inkulungwane ezingamachumi amane amadola i-40,000 osekuthiye uZulu elokukhonona okukhulu. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisele eBhilitane leMelika leGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho kanye lengqubela phambili edingakalayo ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Chamisa uthi kumele kube lokukhulumisana kulungisiswe indlela ezombusazwe eziqhutshwa ngayo njalo kuguqulwe lemithetho ephathelane lokhetho.
Yebo 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 mtswaka domuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOAWL.
Abalimi bemhlubulweni wesigaba semandebeleni bakhala ngokungasatholiswa isivuno esihle liminyaka ngemva yokuguquka komkhathi osukusenza izulu lingasani ngesikhathi salo njalo ngemfanelo. Lesi simo sesisenza ababanjwe ngamandla ukudinga ulwazi lwendlela ezingcono zokulima. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Elezimbabwe limele lithole isivuno samathani ayizigidi phose ezimbili 1.8 million tons omumbu ngomnyaka ukuze abantu bathole ukudla okwenelayo. Nyakenye izulu lijume abantu lana ngesikhathi esingayisiso. Abalimi bendawo ezivele zingani izulu eliningi bahlaselwa kanzima yindlala ngalomumo ukuguquka komkhathi. Umnumzana Ivan Zinyoni olima esenkayi kuwathi 23 uthi wenelise ukuzobukisa akulimayo kushowa yabalime agricultural show yaHarare yalonyaka ngenhloso yokuthi athole ulwazi lwangakulezi nsuku olungamphathisa ukuthola isivuno esingcono.
Sikulimayo kakhulu umumo lamabele. Mabele lenyawuthi lonyaka ngokungani kuhle kwezulu hayi kuhamba lapha lalapha yana kwezindawo kungcono kwezindawo hayi abantu indlala ingane zabachaya. Mina njengomlimi engijwayele ukulima lokufunda ikakhulu engukuqakathekisekileyo kakhulu ukuze kufunda ngoba lapha uma ngikhona kuyona le ndawo engikwazi ukubana ngizahamba sendolwazi engizaliphathela abantu khona.
Umnumzana Tom Ncube ovela eMguza wathi nayini ngenzansi yelemandebeleni uthi ulwazi lokulima lwangakulezi nsuku luqakathekile kakhulu la kubalimi basemaphandleni.
Ngikade ngikhuluma kanje impela amavariety emumbe emhlobo emithathu lamabele imhlobo emibili then ngasemfaka lama-allergies. Ngebhabhadla ngizoba lesilwane SC637 le orange maize ZS284 lonyaka ibhabhaza mina ngililime 80% lingenzele kuhle kakhulu okwedlula imiumbe yonkade ngilimi.
Amabhizimusi aphatheka kwezokulima kuqela abathengisa inhlanyelo abanjengesitco aphana amacebo labalimi laba kulumbukiso. Umnumzana Nyoni uthi abalimi bemaphandleni kumele besebenzise ulwazi olunje njalo besebenzelane labalimisi kulokusebenza bodwa.
Thi abalimi babasondele kakhulu kubalimisi ngoba umlimisi ungumuntu kahulumende oncedisa abantu ezigabeni ngoba kunje kade sikuyaqhamuka nje imikhuhlane ekhona ikakhulu khonoko stockbora nxa umlimisi egajana oza kucebisa mbani.
Ngokweminyaka emibili ilandelana ngo-2015 lo-2016 izulu kalinanga kuhle ilizwe lathola nje amathani omumbe edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 511,000 tons lagcina libanjwa ngamandla ukuthenga umumbu kwamanye amazwe. Kulandela usekelo lwenhlanyelo lemfundiso kuhlelo lwe-Command Agriculture lolwe-Presidential Input Scheme ilizwe lachaya inala ngomnyaka ka-2016 lo-17 lathola amathani edlula izigidi ezimbili 2.1 million tons omumbu kodwa lonyaka izulu kalisananga kwezinye indawo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Kulezi sebenzi zeziphala zeGrain Marketing Board ezine ezibikwa zifele emsebenzini eLions Den lamuhla ngemva kokudubuka okwenzakale iziphala lezi. Akukacaci ukuthi kuyini okudubukileyo lokhu lokuthi kubangelwe yini. Amapholisa athi asacwayisisa.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo abanqobileyo kukhetho sisizwa ukuthi kuyini abakhangelele ukukwenza ukuthuthukisa abanye babo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuqeda ingxabano phakathi kwabeSudan labeSouth Sudan ziqhubekela phambili esigodlweni seSudan iKhartoum. Amacele omabili abekhangelelwe ukulobelana isivumelwano ese revitalized agreement on the resolution of conflict in South Sudan izolo ntambama. Ngemva kweminyaka yesikhombisa kulempi yomdeni kwele Syria, lelo lizwe seliqala ukuphuma kusimo sempi lokuchabalaliswa kwempahla. Kodwa lokho lakho kulakho ukubhekana lenkinga ngodaba lokuswelakala kwamanzi okungadala enye njalo ingxabano. Izibonelo zomnotho welizwe ziqhubeka zikhomba ukungahlaliseki kwezemali kulandela ukhetho olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Isisindo semali yohlobo lwebond siqhubeke sisehla ngamandla kungelani lokuthi sokulohulumende omutsha. Amazwe angentshonalanga ayethembise ukuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho akhanya elokhu emadolonzima ebophe izamba zawo. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane uNkosikazi Theresa May ukhekheleze ilizwe leZimbabwe kuhambo lwakhe lwezekwazi leAfrika, abanye abathi ukungaligqobi eZimbabwe kutshengise okunengi. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kumele uMongameli Mnangagwa akhethe abantu abalengqondo ezikhaliphileyo kudale lakhe lekhabhinethi ukuze kuvuselelwe umnotho.
Esikubonayo ukuthi ilizwe kathesi liphakathi kwengxaki, njalo liphakathi kwengxaki kunjalo kufuze kudingwe indlela zokuthi ilizwe lithuthukiswe. Yiko ke uhulumende lalaba ababezakhokhela ikakhulu kweze economics kufuze bengabantu abazenelisa ukuthi behlanze isystem yonke yethu yaseZimbabwe ukuthi singaboni ubugwelegwele obukhona benza ukuthi abanye abantu bebe nemali abanye bengela.
Njengoba izikolo zisiyavulwa, kubikwa kule mali yohlobo lwamabond enenganyana ebhodabhodayo elizweni, okwengeze isisindo sohlobo lwemali yebond saba nganeno. Ingcwethi ecubungula izombusazwe ekubandla lezanu PF umnumzana Lloyd Msipha uthi okwenzakalayo yikukhasa nje komnotho ngoba uzasukuma uthuthuke.
Mina mbona iZimbabwe kathesi izasukuma. Ukuwa kwama-bond notes is because of ukulwa kwakwenzeka in the last few weeks or months between ama-parties amakhulu i-MDC le-ZANU-PF. Konukhiyana ukudonselana ukuthi inye iparty mina ngiyinile le ithi hayi awinanga, you know, ukufa kwabantu mhlaka 1 August. All that attracted in those negatives about Zimbabwe. But ungakhangela from November last year, undoda lo ebhoda, you know, esithi Zimbabwe is open for business, there were major improvements and Zimbabwe was being looked at differently. Unfortunately, yes, ufa kwabantu laba bango 6, yes, ukulwa kweZANU-PF leMDC konke khonoko akunxe. So that is what results in a negative sentiment. And yikho amabhondi setin setrade at 95 to 100 le US dollar. But I think what is important ukuthi thina as Zimbabweans bona laba winileyo nalaba abadliweyo babambane besebenze bonke, and I think that positiveness yakwanza ukuthi uphenduka le, you know, lesikhathi esifitshane.
Umkhokheli wenhlanganiso yabathenga impahla phandle kwelizwe besiyathengisa elizweni i-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi okwenza kube nzima ukuthenga impahla eSouth Africa isiyathengiswa eZimbabwe ukuthi isisindo sebond esetshenziswa ukuthenga amarand sesiwile.
Into ekhona ukuthi mawutshintshe imali yaseZimbabwe uthenga amarand. Umehluko ukhona ngoba bona bayabekhangela ukuthi idola liyimalini, and then babona ukuthi idola lakhona mawa ulithenga namaranzi imalini. So kuyafana ma i-bond note lingawa, even mawa ulithenga namaranzi still kuyafana. Njengamanje kufanele uthenge ama US dollars first nge 14 14 rands, 1 US dollar. So kuyafana i bond lingawa kuyafana noma uthenga le rand uthenga nama US dollar kuyafana still kuyakhulile konke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe le-cabinet. Ngasiphi sikhathi idale leli lizapha ilizwe inkomba yokubana lizahlengwa na ebunzimeni kumbe kuzaqhubeka kule ndwendwe emabhanga imali lokhu isilela lokunye okuningi-ningi okuhlasele umnotho welizwe. Inhlanganiso yeFusenet ithi imuli eziningi enyakatho ezansi kanye lentshonalanga eZimbabwe seziqalisile ukulamba ngoba seziqede isivuno sazo salonyaka. Indawo eziphatheke kubi zigoqela eMatabeleland South, North, Maswingo, Midlands leManicaland. Inhlanganiso le ithi umumo uzakuba mubi ngokuya kwesikhathi kuze kuyefika umbimbitho ngomnyaka ozayo. Ithi njalo izulu lilakho ukuba lilutshwana ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi eliphazamisa umkhathi ele El Nino okuzabangela ukuthi indlala iqhubeke isiya phambili. Oke waba ngummeli wenkayi South edale lePhalamende umnumzana Abednego Pepe utshele uNtungameli Ngomo weStudio 7 ukuthi esigabeni sakhe ezinye imuli sezisidla kanye ngelanga.
Uzafica ukuthi isikhathi esiningi indawo ezinjengenkayi eziku region 4 zivele izulu langkhona aleneli kahle, liba lizulu lelane lokuthi alini okusuthisayo njalo indawo zangkhona zingamahlabathi. Abantu-ke kabazange bavune okuhle, kuyekuthi abanye-ke nyakenye ababevunile yebo babevunile kodwa kwakungayingathi, kodwa abanye kwasuka kwakhulelwa-ke ngomhlabathi wakhona kwadoda. So uzafica ukuthi for the past 2 years vele bekunomumo omubi owendlala. Ngikhuluma kunjenje kathesi abantu bayalamba, abantu sebephila ngokuthenga, abanye sebengena ezifuyweni, abasela zifuyo bangena ezinkukhwini ezimbuzini, abanye sebengena lezinkomeni. Kuyisimo esibi-ke esokuthi uhulumende yedwa kakwanisi kumbe ngithi-ke nelisi ukuthi afide kumbe anike abantu ukudla. Yebo ye, kungabe kuyukuthi abanye ngesikhathi sokhetho kathesi kubonakale sokulokudla okuningi okuthile, kutsho ukuthi bekuyikudla kokuganga ngoba-ke ukhetho soluphelile. Kukhanya-ke lokho kuze kade kutholwa ngabantu ngendlela kade beyithola ngayo, angikuboni-ke kuzathola.
Ithi njalo inhlanganiso le kulakho okungabi lezulu elaneleyo ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi lele lisuka liphambanise umkhathi ele El Nino, okutsho ukuthi lesivuno somnyaka ozayo sizakuba silutshwana kakhulu. Ungathini ngalokho njalo ngokumele kwenziwe?
Ngathi okumele kwenziwe, uhulumende weZimbabwe ukhanya ngani kakuqakathekisi lokhu esikhuluma okukhulunywa ngakho emhlabeni jikelele okwe-climate change. Ngabe kuthiwa yinto ayiqakathekisayo ekulungiseni kumbe ekufakeni inhlelo zakhe, kufanele afake ekhangelele kona ukuthi-ke kule climate change-ke. I-climate change yiyo eyenza ukuthi umkhathi utshintshe. So nxa uhulumende-ke iplana-ke, kufanele ukuthi-ke iplane ikhangele ukuthi njengoba iZimbabwe i-rainfall pattern yayo iyindlela emi ngayo, bese belunge i-program yokuthi ngaleso sikhathi balungiseleni abantu beZimbabwe. Khonapho ke lapho kudingakala khona ukuthi uhulumende alubana ngabe nguye-ke olungisayo, ukuthi lanxa esiyacela kukhanya ukuthi-ke iy'nombolo zakhe kumbe ngithi into zakhe zonke zihlelekile, ukuthi uyazi ukuthi uprojekthe lokhu kumbe ngithi mina uyikhangelele ukuthi kuza kwenzakala lokhu njalo ukhangela ukuthi eminyakeni kuyakwenzakala njani. Ubone ngani-ke yinto-ke esilelayo leyo kuhulumende ukuthi ayikhangelisise.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Pepe owake waba ngummeli wenkayi South edale lePhalamende ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Abebhanga elikhulu lesizwe kwele Botswana iReserve Bank bakhuthaza abamabhizimusi bakulelo lizwe ukuthi bahlale belungele ukuthuthukisa amabhizimusi abo eZimbabwe ngoba kulakho ukuvuleka kwamathuba kulandela ukhetho olusanda kwenziwa olubone umongameli Emmerson Mnangagwa enqoba.
kodwa abanye ababona ngezomnotho bathi kumele iZimbabwe iqale itshengise ukuthi inkundla isilungele ukuthi amabhizimusi angene. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberoni kwele Botswana.
Umqondisi okhangela ngezokucubungula kanye lokuhlaliseka kwesikhwama ebhanga elikhulu lesizwe eleBank of Botswana, uDokotela Chokolo Hanetsano, uthi abamabhizimusi abahlale beqaphile belinde amathuba azavuleka eZimbabwe. Ekhuluma labo somabhizimusi edolobheni leFrancistown, uHanetsano uthi noma nje kuke kwabalo ongahlalise ngemva kokhetho, amathuba okuvula amabhizimusi alakho ukuvuleka eZimbabwe. Uthi abamabhizimusi ikakhulu abasedolobheni leFrancistown, lona eliseduze leZimbabwe kumele babe ngabokuqala ukungena kulelo lizwe ukuyavula amabhizimusi. Kodwa enye ingcwethi ecumula ezomnotho weZimbabwe, umnumzana Edson Dube uthi abalesifiso sokuvula amabhizimusi kabaqale bekhanyele ukuthi isimo somnotho simenjani bengakathathi isinqumo sokuvula ibhizimusi.
Ama-investors balendlela zokuhlola ngathi balobungcwethi bokuthi bebone ukuthi indawo lapha abafuna ukufaka khona imali ilungele yini. Ngalokho kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ingakhulumi ngomlomo kodwa itshengise ukuthi ngempela isizimisele ukuthi isebenzelane labantu abazofaka izimali elizweni.
UDube uqhubekethi uqathile ukubumba umumo ongakhanga abazovula amabhizimusi ukugoqela ukukhulumisana labeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ngoba ulwazi lwabo luyadingakala.
Laba engathi mina ngama diasporans labo baqhakathekile kakhulu ngoba ama skills amaningi asebesephumile eZimbabwe bayasebenzela ngaphandle. Ama investor bayafuna ukwazi ukuthi yonke into nje ihlalisekile, ama skills azaba khona, ilizwe lilomthetho, izinto zonke nje zenziwa ngokuzimisela hathi ngomlomo nje kuphela. Konke lokhu balendlela zokuthi behlole bebone ukuthi sokukhona sokulungile yini bengafaki izimali zabo.
Ukukhokhela inhlanganiso emela abamabhizimusi eyeBusiness Botswana, umnumzana Norman Mulele uthi kuqakathekile ukuthi amalunga abo aqale abheke ukuthi isimo eZimbabwe siyangaphi engakathathi isinqumo sokuyavula khona.
Our members would like to know whether their investment would be safe, whether they can repatriate profits, whether they...
Amalunga ethu azafuna ukwazi ukuthi angenelisa yini ukuphendulisa inzuzo eBotswana ongela migoqo eminingi.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngesikhathi ekutheleleyo kwele Botswana ngoNhlolanja wanxusa abamabhizimusi akwele Botswana ukuyavula iZimbabwe esithi migoqo eminingi ebeyivimbela ukuvulwa kwamabhizimusi izakhitshwa. Kodwa inhlupho esifana lokusilela kwemali, ukusetshenziswa kohlobo lwemali e-bond note lona elingananzwa kwamanye amazwe, lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu ngokunye onganyampisa inhliziyo zabafisa ukuvula amabhizimusi eZimbabwe. IZimbabwe leBotswana kade iphakathi kwesibanga sokungezwani ngesikhathi sababengomongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lo umnumzana Ian Khama ukabona umsebenzi wokuthenga lokuthengiselana kusehla kakhulu phakathi kwamazwe womabili. Kodwa ngemva kokuphuma kwaMugabe, amazwe omabili asevumelane ukuthuthukisa ubudlelwano njalo impahla ethengiswa phakathi kwamazwe omabili kukhangelelwe ukuthi iqonge. EleZimbabwe lithengisa kakhulu impahla efana lamaplanka, ukudla, isamende kanye lokufulela, kukanti iBotswana ikhangelele ukuvula amabhizimusi kunhlangothi yokulungisa impahla onjengamafekithali kanye lendawo ezikhanga izethekeli olwe-tourism. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iSabron kule Botswana.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukaneke sikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lolamhlanje. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isilungiselela ukufungisa amakhansila anqobe kukhetho lwalonyaka olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namhlanje uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBhilitane, leMelika, leGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.